Indlela daily chaire kaMelusi Khumalo yena waziwa kwezomculo ngelithi Mel limumethe ingoma ezinhlanu njalo lethe igama elithi Mina. OkaKhumalo uthi yena lidlala daily khuluma ngohambo lwakhe kwezomculo zona ziqale ngesikhathi yele minyaka elithumi lesithupha yokuzalwa.
Indlela daily likhuluma ngempilo yami, uhambo esengiluhambile kwezomculo. Umina uzananzelela ukuthi yimbali kumbe ngathi ngikhuluma ngempilo yami. Ngikhuluma njalo ngokuthi ngiqalise njani, kusiya ngaphi, njalo yizinto ezinjani engihlangane nazo empilweni yami.
Ingoma ezitholakala kuleli dlalade engizigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Mina, kukhona njalo ethi Uvalo, ethi Langelihle, ethi Ujesu Liqhawe kanye lethi Village Boy. Idlalade leli elithi Mina lilandelwa ngelikhutshwa ngomnyaka ka-2013 elithiwa Uthando. Ekuphekeni idlalade lakhe leli uKhumalo usebenzela abaculi abagoqela uSemthathi obetshaya i-bass, u-Anthony Kaseni obetshaya i-lead guitar, uCourtney Antipas obetshaya ama-drums, kuma-keyboards okulonqobile loJerry kuthi yena uMeli nguye obekhalela ingoma evunyelwa nguMatalo Privilege Cement. Idlalade licindezelwe ngu-Antipas kanye loJerry Spirit Fingers. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Oh, my God.